So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zabo zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba namuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube ludlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi azivumelani lenyathelo likahulumende elokubamba amakhansili wonke elizweni jikelele ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus.
Umbiko lolo oyedulwe lugada le-local government uphikisana nesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils bezingathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukwenza.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekelele ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe.
I-220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama-international arrivals increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zabo zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba kobulawayo lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho. Lolu hlelo luqoqwe ngumanyano wamakholwa othiwa Churches Convergence on Conflict and Peace. Lolu hlelo luyaqala ekuseni ngehola lethumi esontweni ye-Church of Christ bese kufolwa ngezitalada. Abaqoqa lomkhankaso bathi amapholisa aseyazisiwe. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamabandla wonke la akuma umbuthano lo yehlule. Kodwa sixoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo umfundisi Kevin Tony Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube ludlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama ethu, sehlukane ngokuthi mina ngowebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi wethu. Yikho kusenza senze lowo mcimbi ukuthi phakathi kwemakhulu kuba mzilikazi kube nalokhu kuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungela msindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zehlukene. Okuhle noma singaxoxisana sizama ukuqondisana sibonisana sikwenze ngokuthula singelakho udla ngudlwami. Okwesibili esifisa ukuthi siyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu yikuthi lawa ama-political parties siyabe silawo bayabe betshengisa ukuthi bazimise bazele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Imlayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona. Abatsha labo yibo sizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhobamzilikazi. Sikhangelele ukuthi imphumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha kobulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo le-CCCP. Njengoba iZCA isikhona kuma province wonke, sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kungikho okungasiza elizwe lethu ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina abantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula kwenzela ukuthi singaxegwa ngabanye abantu.
Alo ke ngumfundisi Kevin Tony Mpofu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ayivumelani lenyathelo likamphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo elokubamba amakhansili ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus ngoba uhulumende ethethe isinqumo lesi engakhulumisananga labo manisipala. Umoyo ubhalele amakhansili amadolobho wonke elizwe ewazisa ukuthi kumele enze lokhu elandela isivumelwano esalotshelwana phakathi kukahulumende weZimbabwe lowe Belarus. Uthi imota eyodwa ibiza imali ephose ingene kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$464,000. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveza ukuba imota lezi zilentengo ephansi kakhulu kulaleyo ekhulunywa ngumoyo ngoba zingatholakala ngamadola aphansi kwekhulu elilodwa, $90,000 imota inye. Imoyo uthi amakhansili kumele asebenzise imali ayiphiwa nguhulumende phansi kohlelo lwe-devolution. Kodwa amakhansili athi kumele avunyelwe ukuzidingela imota zomlilo ezibiza imali ephansi ngoba le ekhulunywa nguhulumende iningi kakhulu. UZulu laye uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungani kulenkohlakalo phakathi. Umanisipala weHarare uthi uzaphikisa umlayo kaMoyo lo emthethwandaba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Umbiko lo oyethulwe lugatsha le-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende besingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa ke-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe batsho bona abakutshoyo khonokuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ukuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze ongathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Kumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimotors ukucitha imlilo zibe zinengi kuma councils achiyeneyo, ngathi ukuthi ama councils ona kadinga ama quotation alezo zimota, njalo bona ama councils asezazikhethele ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimota. Kulokuthi bahle batshele le price ukuthi imotors zakho zabe zizimali engakakhona. Kana ke ikho kudala ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ngoba yena lo hamba wakwenza i quotation angazange consult ama councilors kumbe ama councils achiyeneyo ukwenze njani, because nxa sikhuluma nge-devolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo eziyabe ziyizwe ezivumileyo iziphi, nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonoko. So yikho esikusolayo khona ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangela ukuthi ilizwe kade selibe selisondela ku-full implementation of i-devolution, kodwa nxa lokhu centralize izinto zonke, then njengeZimbabwe kasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula, luhamba njani lona kulezi nsuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulala sithi council okwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvika ephelileyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela iskeju sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezinye indawo azafika after 12 hours, kwezinye indawo azafika after 20 hours, kusiya ngokuthi bangaphi komango. Ngokukhala ke yikho esingani thiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30, kawavulwe ngo-7:30, hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu, ngenxa yokuthi umuntu uyabe planile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka sithi water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa, kawavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwagcina sokusiwa lezi ngcekeza ezindlini ezishiyetshiyeneyo. Khonokhana kungagcina kubangela ukuthi kube lo memetheka kwemikhuhlane egoqela okholera leminye nje ebangelwa ukuswelakala kwamanzi.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo. Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe lwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekeleli ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe. Kungqoqo leStudio 7 umnumzana Ndlovu uthi inani labahlali beZimbabwe abavakatshela endaweni zokuzithokozisa elizweni lalo liyakhuphuka ngenxa yenhlelo zikahulumende lezamankampani ezokuhuga abantu ukuthi bethekelele lezindawo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngiyathuthiseka ngalapho esesikhona nasikhangela iminyaka emibili leyana ezidlileyo lalapho esesikhona khathesi abantu asebebuyile bezithola khathesi ama-figures akhona sile nesikhiwa more than 220% increase sikhangela i-first quarter. In fact, first 4 months izomnyaka, inyanga ezine ezomnyaka from uZibandlela kuya kumabanga kutshengisa ukuthi labantu abaningi asebebuya, kodwa bekuthi ngabe kuyedlula lapho. Sikhangela njalo nxathi siya kumahotel ethu kwathi bona i-occupancy yabo average ku-60% kusiya phezulu. It is very good, kuhle kakhulu lokho, kutshengisa nje ukuthi silokuthi ivula. Engikuthanda kakhulu ukuthi lokuvakatshela kwezindawo zakithi nabantu bakithi sokusezingeni eliphezulu. I-COVID yasifundisa khonokho ukuthi sikhuthaze abantu bakithi ukuthi bevakatshe, njalo labantu bama-tourism facility kugoqela amahotel lezinye indawo sebekwazi ukuthi babe lama-discount avela aqondane labantu ama-locals ama-Zimbabwe. Nathi singuhulumende sinama-special rebate aqondana labantu beZimbabwe, i-domestic tourism, sile waiver ye-VAT abangayibhadaliyo. Bona ngani lapho siya khona, sivele thina sijale ukuba le strong third and fourth quarters. na inavuyanga se survivor umkhando lowo lapho siya khona i-tourism yethu izaphenduka endizaphendula isezingeni eliphezulu.
Aya abemzini ke ukukhona yini okunye okungabahuga lingathuma umoya elizwe umi kuhle kwezomnotho kumi kuhle ukuthi bengeza ngobuningi ba
220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama international arrivals increase since 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle ilizwe elilokuthula. Siyasuke nje thina abantu siliphambanise ngokubona ngani kuyasinceda ukukhuluma kuze nelizwe lethu. Ilizwe elihle kakhulu. Na ngike ngaba se-Sweden 2 weeks ago ngithi abantu ababekhuluma nje ngokuthi iZimbabwe injani. Bekisa besithi sebezama ukuba la le mthimba yabantu abazabuya bezovakashe njengoba sekuvuliwe kanje. Iningi labo limelela ukuthi singena kusama ngo-August laphana. Sile-advantage yokuthi i-product yethu yilizwe lethu. I-product yethu ngabantu abalobuntu, abantu abathanda izethekeli. Yikho esifuna ukukusebenzisa kakhulu ukuthi sinyuse abantu bebuye lapha ngobuningi babo. Ngibona ngani le-ZTA besizama nje ukuthi siyiqinise kumaviki adlulileyo ma ubonile ngibhodi entsha kulo CEO omutsha ozasebenza la ebalithini elize likhona. Ngibona ngani imizamo yokuthi silethe abantu bezovakasha lapha hhayi isezingeni eliphezulu njalo sidala ubudlelwano obuseduze kakhulu ne-private sector ukuze imizamo yabo lemizamo kahulumende incedisane ekuthini ilethe abantu bezovakashela ilizwe la. Ngibona ngani kuningi elizabe likuza sesiku-full gear ngoba sesiphumile ku-COVID. Mina ngaba lo mnyama ngoba ngele nyanga ezinhlanu ngibe nguminister we-tourism i-COVID yahle yangena kwabuya ama-lockdown for 2 years. Bezosifokhasa kakhulu lapha kodwa sesithe thina kuthi siyisikhathi esikhu ukuthi siplane sibone ukuthi how do we recover better. Silivisela njani i-tourism yethu ukuthi ibe sezingene edlula lapho eke yaba khona nasibala siyala ukukhangela u-2018 njengomnyaka esathola abantu abaningi kakhulu khona. Sifuna ukuthi sedlule khona lapho ukuze abantu ngendlela abancoma ngayo ilizwe leli sibona nganasikhathi sifike ku-full potential yethu.
Alo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezaya kweleTurkey ukuyadinga umsebenzi esezenzwe izigqili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yencingo e-Econet iyaxolisa ukucitha kwamagagasi ayo izolo emini. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi abahleli nelisakazela umsakazi omuhle lithando kwami kokufa. Imi nigama-ke ngibonisi ngilapha-ke kwele Botswana. Eyi abakwethu siphila nzima bakithi, kodwa ngigqugquzela bonke nje ontanga ukuthi-ke singahamba nje siyevota sirejistele ukuvota ukuthi nje mafikawo umnyaka ozayo 2023 bantu. Yeyi hluphekile lapho esikhona, siphila njengenyamazana bakithi, lokuthi ngasibuqudi ya kunzima. Kube le zanu le nyamazana leyizanu leyizibiza ukuthi isili yona 2023 azizoyibonisa sambeni sibili siyevota.
Salibonani, salibonani baka Studio 7 lengani lonke nje siyabonga umusa wenu elisilethela indaba zeZimbabwe ezimnandi kangaka. Yani ngithanda nje ukuthi ngithi bakithi kumele sakhulayo akilizame lihambe bakithi ekuvoteni siyenivota sizame nini sikhiphe nini uduko lolu lokwe ngumkhuhlane sibili lawa ngazi ukuthi ungaba umhlobo bani ngoba ngasi ngayi-COVID. COVID ngasithi kumbe ayi COVID ingcono ngoba nanku sivikele le milumbu sopho esikiwo sithwele nzima sithwele nzima kakhulu angelani utizani bulala njalo abantu kambe kuyini konke ukufa kwamalungisi sisiwo ukubuhlungu okuzisa ubuhlungu kangaka asambe asisukumeni ihloko zethu sisukumeni ngobunengi bethu sihambenini siyevota uNkulunkulu ngenela ngenela ngalumbu umbuso wezano ekho okhona siyacela uNkulunkulu siguqa phambi kobuso wakho silokho sicela siyacela Nkosi Nkosi ngenela ngalumbuso omubi kangaka Nkosi ngenela ngenela baba siyabonga ngiyabonga kini lonke ungani lingayivuli umlayezo wami lo ngabe uzwa bewuzwa bezano ukuthi sithwele nzima sihloko sithwele nzima
Salibonani, salibonani kusidethebeni njani. Hayi sesiza ngani siyalihlupha shemo ngoba singeke sithule ngoba hayi sekukhathale esisacela ukuthi lingasisiza yini bakithi. Hayi elingasithembisa ngakho sicela ukwazi ukuthi baye madoda sifuneka ekhaya. Labantu bayahlupheka, abantu bayahlupheka. Eqiniso lonke abantu bayahlupheka and sesizwe sagcina sibeka ku-702 istation esibroadcasta lapha eSouth Africa. Ukuthi labo bangasi bazame ukusicelela anybody ama well wishers angakhona ukusisiza ngale ndaba yethu ngoba hey abantu bacela ukuye ekhaya ya intoka sama ngakade ya asilandaba lokuthi siyaphika siphila kanjani kodwa nje sesifunde izinto eziningi siyakhona ukuthi basebenza khona kwesikufundile ukuthi siphile ya hayi siyacela sicela sisize yini ngoba na le transport cost la yosiza kuphuka kanje abantu abanyeke bakhona ngizibala sizokho ukuthi bakhophele impahla yabo abanayo baphinde bakhokhele lokuya emakhaya I'm sure bangakhona ukuzisiza ngento yokuthi impahla yabo sihambe kodwa bona bafuna ukuhamba abantu babo siyabo
salibonani salibonani ma-studio mahle salibona kustudio esihle elisinika indawo ezimnandi lonke siyalibingelela elisebenza emsakazweni lestudio hhayi bemfuna ukuphendula lo mfana wasebhinga lowo yena othi izali imenzele okuhle yes of course yena ingamenzela okuhle ngoba uyavuma ngoba udla yedwa musi udla yedwa akadli labanye abantu ngoba nangomunye wakhe ubebhinga semphendule manje yabo siyasazi sidonga yathi lami ngiphuma ebhinga nje ngikhuluma kanje ngisele upali udistrict ngiyayazi ibhinga yonke le so yena-ke besidla kuzanu njengoba nje siyabazi abantu abadla kuzanu njengabogawule sobantu badla kuzanu nawo siyabazi abantu abadla kuzanu vela asozibelahle into abadla kuyo musi ngoba noma isiya sibhobokile mayedlela kiso ngesakhe musi masitudio amahle ngiyabingelela kini lonke embingelela amazimbabweni wonke ahluphekayo lahleli kahle njengabezanu so ngicela wakhipha ama-records ambantu anisawezwa mani anisawakhuphe emoyeni anisawezwa noma ngifaka umbono anisawezwa ngangifake kagawule lapha lo chuma lapho ukuthi bona njengoba bemele izanu bengamandebele nje kumbe amashona abadle kuhle bangathi nje ngikhuphe besesilela phansi ngoba lathi funa ukudla njengaba the sisemazweni siyahlupheka siyazizwa ni bayakhala ngapha asebutswana yabona ziningi into abakhala ngazo abantu kodwa bona basutha ngoba mhlaba yi-500 abadlayo abantu bezimbabwe khona apha abasutha kahle kahle abangakhali the rest yakhala siyacela studio 7 bantu isikhiphele imibono yonke siyifaka kini kumbe kube izinews kwelinye ilanga ukuze izanu i-understand ngoba abantu bezanu baqamba amanga always baqamba amanga always siyabazi baqamba amanga siyabona
ye mpingelele laphana kustudio 7 izimbabwe yokhi lapha mina ngithanda ukupolitika baba wena wenhlanzi lo wasebhinga lesikepe sakho esenhlanzi wena ma ubona ukuthi wena uyathiya inhlanzi zakho waphiwa isikepe sayidingako zama ukucabangela abantu bonke abasezimbabwe umhlaba wonke ukuthi wonke abasezimbabwe izimbabwe yonke nje obuyibona igcwele umhlaba wonke sisemazweni uyabona wena ukuzesitshela iy'ndaba zenhlanzi ukuthi wena abantu abafuni ukucabanga abesisi wathi uyabona zama ukucabanga nje ma uza kuphawula kukho ustudio sephawula izinto ezilengqondo ungasitsheli ngenhlanzi
Yisalubonani studio 7 kwindawo zonke lapha elikhona hayi lami ngidinke ngikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizikhulume ekuseni itiyoni ibuzo ukuthi manje njoba mangabe kutuchamiso sengawina laba abantu abasemapulazini abahlala emapulazini bangayenziwayo hayi laphana ndoda mina ngizawuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemapulazini mbona ngani bona abantu ababafakayo yibo fanele ukuthi bebuze bona ukuthi benze njani ngoba lalawo mapulazi ngalabana abantu babehlala kaniphile ngabafaka inkomo phakathi kunokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhulume ukuthi into le yinto nje isikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emapulazini ngala ihlakaniphile ngalafaka inkomo zenu kadesi ngaliyabe lilokhe livuse ilizwe lenza inyama lithengisa kunokuyakhe imikhukhu phakathi emapulazini into ezingakhanyiwe
salibonani balaleli besitudio 7 salibonani nisebenzi besitudio 7 ekuseni ngiyalinyelela lo ngithi uhlupho olukhona kuleli lizwe ngeke luphele futhi nxa amalungelo abantu ayephulwa uhulumende kavuma bebekhuluma ezinye izinto eziyizitori ezifaka kustudio 7 ezingayenzakaliyo ezimbabwe kwathiwa lo nyaka kula muntu ozasale ngelabhethi kuleli lizwe kwathiwa futhi amabhethi layo abengelambuso mina ngivele ekhezizweni sengiye kumabhethi bafika bathi bona kangiyedinga unina womntwana egoli mina egoli angikwazi lakho kozulu khonapho ke kwanina womntwana angikwazi indoda lusekhulile le 22 years ukuthi asebenze kunzima ngoba engelasithuko so ukuthi kuncedise kanjani uhulumende kavuma ukuthi umuntu okhulisa umuntu nguye umzali womuntu nxa umntwana ekhuliswe ngumama umama kamthathisi nxa umntwana ekhuliswe ngubaba ubaba kamthathisi ngoba kuyabe kule sizathu sokuthi wayekhuliswa ngubaba umama nxa umama akhe sethethwe ngomunye umuntu ukuthi ulanda umuntu egumeni lakhe uyabe usiyamhlukuluza angasuka athi indoda yakhe le South Africa abuye lapha ezimbabwe kuyabe kulungile yini ngitsho ukuthi uhulumende kakubone khonokho akulungisisa futhi akuqondise akubone njengendlela eqondileyo la bantu abasebenzayo nxa bekhala nsuku zonke ama-civil servants bede hayi hayi ngemali uhulumende kavuma lathi sinje njengama-farmers ngama-civil servants watetshela amazwe amanga wathi ama-farmers nama-miners bazabhatala okufana naye half bond half use kodwa thina njengama-farmers asikaze sithole lito till today ngikhuluma asikaze lama-use akhona nala ama-bond akhona asikaze siwabone siyabe sinikwa ama-figures futhi siwanikwa muva kwesikhathi esephelile ngoba nxa ngingafaka amabeli ngithathe 4 months kungathiwa hayi ibhondi liyawa uyala kodwa ibhondi liyawa badala sinikwa ama-100 abe sengama-6 rand kambe uyakulima amabeli anganani wathengisa nge-6 rand uhulumende kalungisisa amabhudala njalo uhulumende ezana uyakwazi lapha achiya khona imali yelizwe uyakwazi futhi okungenzeka ukuthi imali ingene elizweni kodwa ngenxa yokuthi nje bafuna izitulo lokuncindezela abanye abantu abake basikhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Ngokwezemelika umongameli Joe Biden usehlise umthelo wamafutha ezimota ukwenzela ukuthi uZulu athenge lawa mafutha ngentengo ephansi. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ikhwela mahlayana ezitolo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Dan Moyo ecubungula lingxoxo.
Ukukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma ungumlungu and masikhangela izinto ezenze ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona angiboni ukuthi iblame ingaba ku-Joe Biden ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke okokuqala kule 2 years ye-COVID esiphuma kiyo manje engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu esisizwa amavarianti siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu kusiba lama-lockdown so izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply so kule supply chain problem ekhona ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown izinto eziningi azihambi ngendlela so kule shortage ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply so ma kule shortage ezinto i-supply mayishota intengo ziyakhuphuka ukukhuphuka kwe-especially sengingathi i-petrol i-fuel yinto vele ehlupha kakhulu ngoba i-affecta izinto eziningi ngoba once i-fuel ingakhuphuka lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka ngoba i-transport iyabe isikhuphukile so ama-companies afake i-markup yawo entengweni yezinto basuke sibona izinto zikhuphuka
manje ngokubona kwakho singabona na ilizwe le-Melika siba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani okunga ubona kusenzakala yini
cha angiboni mina kusenzakala lokho ngoba i-America ilomnotho omkhulu kabi i-number one economy umhlaba wonke jikelele nje njalo siyabona ukuthi i-dollar i-currency yabo ilokhu inyuka isiba stronger and stronger even though izinto zingamanga kahle so angiboni mina i-America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo yes kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto kodwa masikhangela i-unemployment rate ilokhu iphansi kubo 3.6% imisebenzi iminengi nje abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga imisebenzi
So angiboni ukuthi iAmerica singayifananisa lamanye amazwe okuhlutshekwa khona ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto. Njalo futhi bayemake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, iAmerica singayicabangeli ukuthi ingaziwe izifike kuzinga lama countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ucubungula izombusazo ebesixoxela ecingweni eseVirginia ngapha kwele Melika. Hayi, zulukandaba, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change kunye leZAPU zizafola ezitaladeni eMakhokhova. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.